isimo sezombusazo lezenotho kwelakithi azimanga kuhle ikakhulu kwabatsha sekubangele ukuthi impilo zethu zingami kahle, asisasebenzi, iningi labantu abatsha alisasebenzi, seliphila impilo enzima. Abatsha sebetholakala ezintweni ezingalunganga okugoqela ukuthengisa kumbe ukuthenga izidakamizwa ukuze bazilibazise. Siyananzelela njalo lamacala isilinganiso samacala elizweni sikhula lokhu sisanda kubangelwa yikuthi abantu abatsha kabasela indlela zokuziphandela. Kakhulu kubodade wethu abantwana abangamantombazana kubuhlungu kakhulu ngoba kugcina kusenza bangabi leyinye umbono ngaphandle kokuthi bathengise imizimba yabo. Abantwana abangamankazana siyababona ntambama kusihlwa sebesebenza ntambama njengabathakathi kubangelwa yikuthi kabasebenzi ukuthi bayithengisa imizimba. Ngemva kwalokho sibona abantwana abakhula bengelaboyise, abantwana ezindlini lapha sesihlezi abantwana abathi ankela ankela abangelaboyise kubangelwa ngodadewethu esingeke sabasiza labo ngoba bezama ukuphila. Kanti-ke sikhathi sinye okudanisayo lo mkhuhlane wona lo mbhuqazo uyabathatha.
Kwenziweni pho moyo, kulungisiswe njani lumumo?
Umumo lo ubuhlungu kakhulu, utshengisa ukwehluleka kukahulumende okhona kathesi. Kudingakala ukuthi abantu abatsha nabo baphatheke kakhulu, kube lo mahluko kuhulumende, kutshintshe uhulumende okhona. Mhlawumbe yikho okungancedisa abantu abatsha ukuthi industry ivuleke. Ngalo nje kakhulu nxa ukhangele kulale into kahulumende e-51% ye-indigenization, yiyo futhi esisiqotshela amankampani abantu abaningi abasebenzi ngenxa into yena le ye-51%. Cabanga ukuthi esithi ngama-policies kahulumende la amabi yiwo okumele antshintshwe. Ayikho enye indlela esingayintshintsha ngaphandle kokuthi sikhuthazane bonke abantu abatsha baguqule uhulumende lo ngevoti ahambe.